Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-21 Mabasa 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi phezu kweziqondiso zokuthi abafuna ukuncintisa kukhetho kumele batshengise ukuthi bangamakholwa isiKristu andubana bakhethwe.
Ngibona into yokuthi beqalise ukudala okwahlukanisa ngezonkolo bekungayisiyo nto esiyikhangelele kwezombusazwe.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uhlelo lwalo lokukhetha abazalumela kukhetho luhamba kuhle.
Abantu batshengisa kubamba akula kuxabana, akula kungazwisisana. Abantu bathi yona leyo nto eyabikhethwe nguZulu yiyo into esizayilandela.
Iningi labanqobe kukhetho lwabazabamela ibandla leZanu PF ngabacatshangelwa ukuthi ngabegcele elaziwa ngokuthi yi-G40, kodwa ibandla leZanu PF lithi alilani lalokhu.
So ngiyathaba ukuthi iZanu PF ithathe isithuba leli, yathatha isikhathi sayo, yathatha lama-resources ayo, and then ya-investa kubantwini, kuma-primary elections avotelwa ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Namuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba ezokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso elithi lizazisebenzisa ukukhetha labo abazancintisa belimele kukhetho lwalonyaka. Isiqondiso esiphehle inkulumo enkundleni eziningi zokuxhumana izolo ngesokuthi abancintisayo kumele baze bavezele leli bandla ubufakazi obusuthisekayo obukhomba ukuthi bakholwa kuNkulunkulu. Abaningi bathi umuqa lo kumele ususwe ibandla leli lichiyane lokuhlanganisa ezokholo lezombusazwe ngoba kulenkolo ezijeneyo eZimbabwe. Kodwa abanye bathi ibandla leli liqondile ngoba lesisekelo sombuso welizwe sikhuluma ngoNkulunkulu. Ukuhlaziya loludaba untungameli Nkomo Studio 7 uxhume umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngibona into yokuthi beqalise ukudala okwahlukanisa ngezonkolo bekungayisiyo nto esiyikhangelele kwezombusazwe. Yebo ye iZimbabwe lesisekelo sethu kwathiwa it's a Christian country which is debatable because silenkolo eziningi, silamaHindu, silani. Yebo ama-Christians maningi but i-minority yona kuthiwane ngayo. Ngibona ngazathi bodwa kukhangelelwe bekungaba kuhle bethi hayi ibandla ngelakhe wonke umuntu, abagida amadlozi, abayenzani. Kodwa lapha eZimbabwe abantu bonke uma sokusiya ngezombusazwe abantu balenkolo ezijeneyo baye bethanda ukuthi ilizwe liye phambili. Ngibona ngazathi kodwa kuze kuqakatheke khonokho.
Lona ibandla le-CCC Fuzwayo ungathi libandla elikhanya lizimisele mpela lizilungiselele ngokupheleleyo ukungena kukhetho na? Ngoba sibona abaningi abagoqela abasekeli baleli bandla bayalicothoza, abanye bathi galila ma-structures galikhanya ukuthi livela ngaphi liya ngaphi. Ngokunjalo bathi amathuba alo okuthi linqobe malutshwana kakhulu. Ulubona njani wena lolu daba?
I-CCC mbona ngazathi libandla elibe khona kumnyaka ophelileyo lilama-structures, alilama-structures, is a debatable issue. but esikwazi nje ukuthi linjalo lingalama structures liwinile liwinile ama parliamentary seats amaningi lawina ama council seats amaningi so mbona ngazathi into yama structures uma singaba seqiniswe ukuthi kulama structures uma befuna akulama structures uma bengafuni kodwa esikwaziyo ukuthi esesikubonile ukuthi ebusweni bukazibani lozibani singathi kalizitlusingiselelanga ukhetho kodwa uma ibandla likwanisa ukuthi li-raise ama-candidates okujenza ukuthi lilomtshetsha phansi walo esingahlala abaningi singawuboni mbeni singavumelani lawo mbeni singawuzwisisi ngoba amabandla anti kuyathiwa abantu balesitayili esinye asebebuye ngaso kodwa as long as bekwanisa ukuthi bebe lama-candidate as long as besenza izano uma ukhuluma ngayi-CCC izano ibe ngani ithintwa imbabazane okutshenza ukuthi libandla elikhona
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu eibhejuli kaZulu sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sesisi inkosazana Fatsa Imahere lomsekeli wakhe umnumzana Gift Ostadlo sisiziba izolo ntambama ngoba bebengadobhi incingo zabo lokhe sikudaba lunye ibandla lesisi lithi selilolonga ihlandla lokuhlolisisa amabizo alabo abakhethiweyo andubana liqhubekele phambili ngohlelo lokukhetha abazaphumelela ukuncintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa kuona lo umnyaka. Ibandla lezanu PF lona lithi selikhethile abazancintisa kukhetho. Isikhulumeli se-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uchasisela usithandekile emhlanga we-Studio 7 okwenzakala esigabeni sakhe ngalolu hlelo.
Siyabonga thina njengebandla le-CCC siqhubeka ngohlelo lwethu lokukhetha abantu abazasimela ikhethweni loluluzayo. Siyazi sonke ukuba silezi gaba kufuze umuntu wadlule kizo ngemvana kokuba umuntu agcizeleleke ukuba usenguye ozamela abantu. Sesigabeni sesibili khathesi sigaba se-vetting ngemva kwesigaba se-nomination esokuqamba kumbe ukuqoka abantu abazasimela ezigabeni ezithize ezishiyeneyo. Kuyikuthi umuntu kuyabe kuhluzwa kuhlaziya ukuthi lowo muntu owanominethwayo ungumuntu yini ofanele leyo ukuthi amele ibandla le-CCC ngumuntu mhlawumbe onguye sibili olwela inguquko esigabeni sakhe lapha asuka khona. Ihlelo olulandelayo, mistage esilandelayo, yistage se-stakeholders consultation. Siyabe sisikhulumisana khona labantu abachiyeneyo ezigabeni, abantu abamqoka ezigabeni, abafundisi, osabhuku, izinduna labo bonke abantu esibaqhakathekisa esigabeni. So into esiyenzayo msakazi into entsha, into enhle, into echazayo engathi exciting, the new thing that is exciting kuye wonke umuntu, into engazakuyenziwe phambilini. Thina njengebandla le-CCC libandla liletha izinto ezintsha ebantwini, so yisisigaba sesikiso sona khathesi.
Likhangelele ukuthi uhlelo lonke luzathatha isikhathi esinganani ukuthi luphutshe.
Luhlelo olubanjwe yinhlangano engathi independent commission, abantu abazimele lo bodwa abengelani le-politics yethu njengebandla le-CCC, ngabantu abafundi basebenzise intando yabantu, abantu bazikhethela ngendlela ekhululekileyo lo ozaphuma uzabe iphume ebantu. Sifuna ukuthi abantu bakhululeke bazikhethele abafuna babakhokhe. Njalo okunye okuqakathekileyo engingakutsho ukuthi lo nyaka sithe asifuni ukusebenzisa kuphela abantu abasebandleni lethu, sifuna ukuthi siphumele ngaphandle sizwe imibono etshiyeneyo yabanye abantu abakhokhela abathize, labantu abangekho ephakathi kwebandla esingathi ngama-stakeholders kodwa belakho abangakutsho ngebandla lethu. So into le esiyenzayo bakuthi into enhle, into entsha engazakuyenzakala elizweni kuleZimbabwe.
Akulangxabano na kulabo abafuna ukuncintisa?
Msakazi, ukubambana lokuzwisisana lokuthandana engikubona lapha eMathebeni South lalapha kogodlwayo kuyamangalisa. Abantu batshengisa kubamba akula kuxabana, akula kungazwisisana. Abantu bathi yona leyo nto eyabikhethwe nguZulu yiyo into esizayilandela. So yonke into ihamba kuhle, ihamba ngendlela emangalisa kakhulu. Ungaze uthi lolu hlelo luhlelo lwaluvele lukhona kudala kodwa kukhanya uhlelo lo adopted TCCC kumbe olwamukelwe TCCC luhlelo obelivele lufuna ngabantu siyabona ukucabana lokungazwana nokwenzakala kwamanye amabandla lawo amanye siphikisana layo ikakhululeli eliphikisayo abantu bephikisana befuna ukubulalana akukho lapha ekhaya ku TCCC abantu bayenza ngothando njalo into enhle ngiyibona yenzakele ukuthi independent commission le ekhangela ukhetho lolu iphethe yonke into ngendlela ukuthi wonke umuntu uyasala esuthisekile akula umuntu uyasala ekhonona wonke umuntu uzasuthiseka ukuthi uhlelo luhambe kahle so bakithi sisesikhatini esijabulisayo esikhatini esimnandi kakhulu esokuthi abantu bazikhethele abakhokheli ba abavele ezigabeni zabo ezijenene
lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla lesi-CCC eMathebeleland the South obeqoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ese Harare kusenjalo inengi labanqobe ukukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF ngabacathangelwa ukuthi ngabecele elaziwa ngokuthi yi-G40 kodwa ibandla leli lona lithi alilani lalokhu ngokunjalo idale elimqoka laleli bandla lithi lapho okuphindiweyo kukhona ukhetho ngemva kokukhonona kuzahlala kunjalo ngoba selihluzisise labona kumele kube njalo okunengi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba eseHarare
abanqotshwe laba bagucela uJustice Mayor Wajikejena onqotshwe unkosikazi Flora Booker eGokwe neMbudziya lomphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi onqotshwe unkosikazi Mercy Dina eZimba West ekhuluma lendalela izindaba isikhulumeli sebandla leli umnumzana Christopher Mthwangwa uthe uhlelo asebelugqibile luveza ukuba ibandla leli kalisekeli gcele lenza okufunwa ngabantu
so you saw many of my colleagues within the Politburo our colleagues
abanye bethu abangenelisanga umongameli kazange abancedise bekungamanga ukuba umongameli ufuna ukubanceda lokhu kutshengisa ukuba umongameli wenelisa ukwenza izinto ngemfanelo
one of the reasons actually is saved to confirm that the president did no secret cause
umthwangwa uthe lapho abangaphumelelanga kukhetho bengalahli themba ngoba ibandla lizabadingela okwenza lokhu kugcizelelwe ngobona ukuhanjiswa komsebenzi kubandla leli umnumzana Mike Bima
and now we are happy we've come to the end of this exercise the primary elections for ZANU PF are over we now focus
lokhu kutsho ukuba njengebandla sesiqedile uhlelo lwama-primary elections kunengi okwenzakeleyo abantu bedinga usekelo bekhona abakade bekhonona sesithabile ukuba uhlelo lolu soluphelile
harmonized general elections
ozamela ibandla leli empopho mamzilikazi umnumzana Admire Maskati unqome uqhutshwa okwenze ohlelo lwama primary elections
ibandla lezano PF liyenze kuhle ngokunika ama abantu abakhankasayo amathuba afananayo ukuthi bakhankase kungakhathalekile ukuthi ngumntanga ngumama ngubaba kumbe ngumlelo wenkululeko okuqakathekile ukuthi bonke abantu baphiwe isikhathi esifananayo esilinganayo lamathuba afananayo ukuthi bakwanise ukuthi bakhankase so mbona ngathi le indlela eyenziwe libandla lezano PF ukuthi inike abantu amathuba
ingcitshi ezigqumukela ezombusazwe zithi okwenzakala kubandla leli kutshengisa ukuba sekule nguquko ethile ngoba sekutholakala inkokheli entsha enye yalezi ngcweti ngumnumzana Peterson Piri ofundisa izifundo zombusazwe ecoalitioni ele University of Zimbabwe
izano PF iphathi enkulu isenza ama-democratic process ikutshengisela ukuthi izano PF yiphathi eyenza izinto so ngiyathaba ukuthi izano PF ithathe ithuba leli yathatha isikhathi sayo yathatha lama resources ayo and then ya investa kubantwini kuma primary elections avotelwa ngabantu
okumangalisa abaningi kuba umnumzana Robert Nyemutso owanqoba umnumzana Enoch Boris Nkazi wasekhitshelwa ukuba uthengisa izidakamizwa wabotshwa usephendukile ngemva kokuba ibandla leli lithe usezamela ibandla amalunga edayela ephalamende avunyele ukuncintisa akuqela umnumzana Martin Matinyanya owembare Ephraim Funduka owechuru Mercy Dina owezimba West unkosikazi Flora Booker eGokwe neMbudziya loNyasha Marange eMtare West loRobert Nyemutso eChipinge South ngimele ithuthu 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
osiyabonga mlondolozi Izolo selethulele ingxoxo esiyenze lomkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ephawula ngenduna uMaduna waseFilabusi sathembisa ukuqhubeka ngehlandla lesibili lalindaba lamhlanje. Kodwa mayuyu zulukandaba asiseyikulethulela lolu daba lamhlanje. Kodwa sizalethulela ngomvulo ngoba sisanika ithuba induna uDambisa Mahubo ukuthi asiphe laye imbono yakhe ngodaba oluvuswe ngumoyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okumanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi kulomunye umlisa ogangade umkakhe ngengodo ekhanda wafa emithesa icala lokuthandana lowaye ngumyeni wakhe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi iqula le-SADC ebelizohlola ukuthi umumo welizwe ulungele na ukwenza ukhetho seliqedile umsebenzi walo njalo likhangelele ukwethula impumela yalo kumaviki amabili alandelayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, linjani basakazi utungameli inkomo phabeji Jeremaya ugipsi awu ngiyalibingelela basakazi bonke lingaliphindeni lapho likhona. Hayi thina siyaphila siyabonga indaba zisisakazela zona ezimnandi. Sangibingelela umamama uMandlovu ngakobulawayo inkulumane complex laphana ngalingeleleka kakhulu ngeke inkomazana laphana osogola laphana njinyanga kithi bonke lapha kithi njani empilo. Hayi thina siziphilele thina siziphilele yala nje imali kuphela hayi kunzima kolasephilile ukubhala.
Ebantu bakamthwakazi oMandebela amahle, mina inye into engayitsho phakathi kwethu isihlobo zami esingayenza, asifakweni ama-blinkers sikhangele phambili kuphela le lapho esiya khona. Asikhangeleni into eyodwa kuphela, kungabe nokungamaphathi okuningi kathi sesikhangeleni lokuthi siyayovota. Kungabe nokungamaphathi okuvukayo kwesiNdebeleni, okuvukayo kwesihloneni ligijimeliye khona. Hambani lonke ngobuningi benu Mandebele liyofaka u-X ku-CCC. Siqale sikhiphe inja leyi ethiwa ngumnanga kwakuqala. Ngemva kwalapho-ke sesibuthana Mandebele sesibuyela kithi sonke. Sesikhetha ke le iphathi esingayifuna yamaNdebele ibe yinye. Hayi konke kusasa nxa i-CCC sisesikhundleni sina sesikhanya sesithi amaNdebele kulo kungamaphathi okuyi 4455 kufana nakhona ngale Mpumalanga. Hatshi sishiye sijike sibuye siyemva sibe le phathi yethu eyodwa esiNdebeleni, then silwisane ne-CCC ukuthi lathi sibe ngo-president. Ngiyanicela, ngiyanicela lonke khiphani umoya wokulandela okungamaphathi okuvukayo ngalesi sikhathi sesiyatshaya intambo sokuseduze. Ngiyabonga.
Hey bantu bakithi linjani? Usiba lukhulu lokhulumayo sendithole izincinci eziningi-ningi abantu bethi nabantu amarapi into eliyikhulumayo ayizwakali. Bantu bakithi ake ngizama ukuyicalisa into ethile la. Umqondisi umqondo wakho lo okhulumayo muhle kakhulu ukuthi cha asivoteleni amakhansila ama-MPs ngani ngoba upresident phela uyabadinga laba bantu ukuba esebenze nabo. So if une-MRP MP emaningi MRP ivoti isuka ilandle lapho abantu abaningi kusebenza kanjalo politics. It's not about ukuthi upresident uphumile le if thina ebathi bayenza lokho if thina sibaningi lapha eParliament so thina lokho siyasikufuni thina okugudu for abantu bethu lokho if bangasakwenzanga sesiyaqala ukuthi sitshela abantu ukuthi abafuni ukwenza into ethile ethile. So into yakho ni easy bantu bakithi akusikho ukuthi kudingakala uzokhiya upresident ngoba upresident uzole phume vele. So thina sibonile ukuthi ingcono sifake amakhansile engaba maningi nama MP kuyizwe ukukhuluma the sitha silibaningi kusa sikhuluma ilizwe elinye. Manje okubi owenza manje izankefu iwine ngoba ifaka abantu be-MDC umbaba i-CCC izankefu ngoba iyimach majority ngakhuluma lokuthi awu right lokho hayi zwakanaka zwakanaka zirayithi sisiphelela lapho so uma kuzongena abantu be MRP bazothi hayi cha lokho sikufundini ingcono kume izinto zime sesiqala sesizwa thina lati esisekudini ukuthi kwenzakalani sesisondela lapha ilizwe lonke nemhlaba wonke subona ukuthi no kulento eyenzakala eZimbabwe yawo so abantu bakithi votelani MRP kahlanye umqondisi ukhuluma iqiniso futhi lokuzokunanzelela futhi ukuthi kuzosebenza ifuni kwenze wawina ngoba umongameli omnangakwa uzephume ekhitongo shambisa umfana omncane lo akazilutho
basakazi baka studio 7 labalaleli bonke ngiyabona ake nihlale phezulu kwendaba indaba ye gold mafia indaba ye Al Jazeera imbi kakhulu ayibukeki kusakhulunywa ngayo nanso indoda engu president wethwaleli lizwe ebamba abantu address abantu kuma masisi esiwabonile e trade fair sabona abantu be Mount Darwin bebanenga kakhulu sisizwa lasemsakazweni ebonakala ukuthi uleqoqaba labantu but uyasoleka so asingeke siye kakhulu ngaye ngoba vele akaze kuphume iqiniso emlonyeni wabo laba bakhokheli sesibuyela kulindoda emi njengendoda kaNkuluNkulu enguHubert Angels uHubert Angels ngumbali weBhayibheli ulabantu abanene abalalela uNkuluNkulu through yena emhlabeni kuhle lokho asingeke sibele judgment yikho kodwa ijudgment yethu esiyibeka kuyenasi esesiza ukuthi uyasoleka kube kumela drop it down to his knees abe ngumuntu obonisayo ukuthi njoba sengisoleka lapha kahle ngiziphendulele iBhayibheli lona nqa ulibala lithi lona you are of the truth and the truth shall make you free so ngamanye amagama inguphu uNkulunkulu oyenza indoda le ibe lamandla okubonakala ihamba izula iqinile ikhukhumele ingapha isoleka kayihle phansi indoda le iveze amazwi ukuthi iziphendulele yingakho futhi sibona sokuze kusukume eBritain isithi yona isiyimela le ndaba sifuna ukuyizwisisa is because eZimbabwe kutsho khona ukuthi uhulumende okhona ule dictatorship engekho right futhi engasoze yavehlulwa umuntu walapha eZimbabwe ingakho ubona sokuphakama oBritain ngiyabonga kakhulu God bless you
sanibonani sanibonani bantu bathuthile njani ngezindawo siyazi sekuzavota elizweni lakithi siyazi izidumbu zikamnanga kwazizophuma siyazi abantu bayabulawa nje kambe every 5 years kumele kubulawa abantu every 5 years mnanga kwakumele kubulala abantu every 5 years izana uPF kumele kubulala abantu kuze kube nini kodwa abantu bazobulawa kuze kube nini and abantu balaba ababulawa ngelinye ilanga basezoba lamanye amandla bevuke bezilwele amadlozi abantu kwafanana bazozibulala abantu abarongo inkinga ababulawa ngumnanga kwamathupa kube ngaba bayavuka belandile umnanga akubona ukuthi lento ayenzayo kwabanye abantu izishubuhlungu kathi abantu mnanga kubabulalelani kuzothi uwinile kweminye izike bekuziliwe kweminye izike kukhalwa makuthi akuyiza noBeef ukhetho luyeza nje manje ziye izidumbu zikamnanga kanti every 5 years kuhlale kubulawa abantu zonke every khetho kumele kube kukhalwa kweminye imizi kumele kube kuziliwe mnanga kumele ebebulela abantu kuze kube nini kodwa kodwa bazezoba lamandla lalawa abantu ababulalayo ngalendlela le bazezovuka bezilwele abantu bazezo iphendula imbuza kumnanga kwakho abantu banabo kaba babulala abantu kodwa uNkulunkulu kaphuzitshwana kaba babulala abantu njengamanje ngiyazi ukuthi kuyavotwa izidumbu zikamnanga kwakho ziyaphuma kuze kube nini umnanga kwakho ubulala abantu sebebulela abantu abaningi kakhulu abantu lapho kule mphefumulo eminingi kakhulu phansi ngelacala ekhalayo engelacala
Studio 7 njani hayi siphilile nanso ke into esikhuluma ngayo kumshelele hayi bantu siyayizwa inkulumo yeindependence yeZimbabwe ayilancedo ngoba thina ama liberators now we are staying in the bush omunye umuntu uzakutshela ukuthi sazisukela sizisukelanga abantu bakithi size sisuke kwampana ngama 1980s 84 85 sibalekele ukubulawa then akuzanga kwaba nempilo enhle ngoba into esikhangeleke ukuthi lokho abathi bakhulule kile nabantu abakhangela ukuthi bezonikezwa ukudla khona okwerice benike even if you go and check imali yethu yama excombatants esiholayo ikambe zingahola ibond engaphuma efonini i 50,000 US ikuthi 50,000 zimdollars imali engayenzi lutho ubusutshela ukuthi ilizwe li free hayi bantu siyahlupheka sihlutshwa ukuhlupheka elizweni umshelele yasazi laba bathi bona izani right abaqhubeke abajoyina izani ngokucela ukudla sithi thina hayi bazabona ukuthi kunjani ngoba thina into siyaziyo ukuthi imali leyana imali United Nations yokuze thina singaphumele ingaphandle kodwa we are living the country because of indlala thank you
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo incwadi zenu zibe mfitshane. Siyabonga.
Elimelika liqhakathekisa ilungelo loluntu njengensika yobudlelwano lamanye amazwe. Ukufeza lokhu, elimelika leli Albania abe lomhlangano o United Nations othiwa Aria Forum la ukulimukisa ukumemetheka kokwephulwa kwelungelo loluntu kwele Democratic Republic of Korea kumbe in North Korea. Emhlanganweni lo omele elimelika kumanyano amazwe omhlaba unkosi gazi Linda Thomas Greenfield uchasise ukuthi uhulumende kamnumzana Kim Jong-un uncindezela uZulu kwezokukhuluma intando kaZulu ezokukhonza lezokukhuleka phakathi laphandle kwelizwe le-DPRK. Ukuziphatha lokhu kwephula isivumelwano somhlaba ese-Universal Declaration of Human Rights. Ungakhuluma kubi ngokwenzakala e-North Korea kubangela ukuthi uzithole ususenkambeni zezibotshwa ama-political prison camps. Le-DPRK liqhubeka ligcine izibotshwa eziyinkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyangalombili kusiya zingamachumi ayizinkulungwane ezingamakhulu adlula amachumi amabili 80,000 to 120,000 enkambeni lezi. Izibotshwa lezi ziqhubeka zisephulelwa ilungelo lazo ukubalisa ukuncitshwa ukudla, ukuhlukuluzwa behlaliswa kundawo ezesabekayo, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Emhlanganweni we-Aria, umnumzana Joseph Kim owabaleka kwele North Korea wethule impilo ayibonayo ehlala kwele DPRK engakabaleki. Ngabona umama wami esifa ngenxa yendlala ngeleminyaka elithumi lambili. Umama laye wabhubhela ejele le North Korea. Ngasuka ekuhlaleni endlini eyilothando ngayengaphi ila ezidaladeni ngingumyanga. Izehlakalo ezinje ziveza mgceke okwenzakalayo ukuze umhlaba uzibonele, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kuze zonke indaba ezihlasimulisa igazi esizizwayo kulezimbalwa esingasoze safa sazizwa. Lokhu kwenziwa ngamabomu. Ele North Korea lenza konke okusemandleni alo ukufihla lezi zehlakalo emhlabeni jikelele, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kodwa kwesinye isikhathi bayehluleka. Sonke sizibonele ubufakazi obubalisa uphenyo olwe-United Nations Commission of Inquiry lokunye ukwenziwa nguhulumende wele-DPRK omemethekisa ucuku lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Sizaqhubeka sikhuluma ngobubi obenziwa ngele-DPRK lisephula ilungelo likaZulu njalo liphazamisa ukuthula komhlaba jikelele, kutsho uLinda Thomas Greenfield. Bengenelisa ukuvimba izwi labase-DPRK kodwa abasoze benelise ukuvimba ilizwi lethu.
Lawo ke bekungamazwi awembono kahulumende welemelika. Siludwiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebeziphambili. Ibandla lesi selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso ezithi ezizasetshenziswa kulabo abazakhethwa ukuthi bancintise balimele kukhetho lalonyaka. Iningi labanqobe kukhetho lwabazamela ibandla leZANU-PF ngabacatshangelwa ukuthi ngabecele elaziwa ngokuthi yi-G40, kodwa ibandla leZANU-PF lithi alilani lalokhu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu zalamhlanje lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olifisela impela sonto elithukela, yimi uChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa kodwa silazo ngo 7:30 ntambama nsuku zonke.